Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo. NgoLwesihlanu mhla ka 12 kumabasa 2024 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnyoko wayengusahoho wayekhokhela amabutho asebenza nsida ngesikhathi sombhuqazo. Mina ngapha umnyoko wayesebenza la makhiwa eRhodesia bebhuqa abantu besiNdebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu njalo uthi iziphathamandla zeMelika ezingakukholwayo lokho kumele zize eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle.
Lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele i-technology ilendlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje.
Inkampani yakwelemelika exhumanisa abantu ngobulembu be-internet e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elicula ingoma zomdabuko elizibiza ngokuthi ziba levula. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo kaZulu kanye lombuso okhululekileyo idemokrasi njalo uthi iziphathamandla zikahulumende weMelika ezingakukholwayo lokho kumele zibuye eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle. Ekhuluma kumbiko owethulwe iofisi yakhe enkundleni yokuxhumana e-X namuhla, uMnangagwa uthe eZimbabwe lilizwe elikhululekileyo, elilombuso wentando kaZulu futhi elivumela amabandla aphikisayo ukusebenza ekhululekile. Lanxa nje amabandla aphikisayo lawa ekhala ngokuthi ayahlukuluzwa lokubotshwa mahlayana njengohulumende weZANU-PF. Amazwi kaMnangagwa aza ngemva kokuba umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ethese uMnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe izijeziso zenotho ezintsha ngoba esithi bephula amalungelo oluntu njalo bachaphaza imali yelizwe. Sixoxele lunga lebandla eliphikisayo ele-TRIPC uMnumzana Swithin Chiroza yena othi amazwe kaMnangagwa ayise.
OMnangagwa umbone phikisela nje. Siyazi thina ukuthi niyo owayengusahoho owayekhokhela amabutho asebenza nsida ngesikhathi sombhuqazo. UMnangagwa niyo owayesebenza la makhiwa eRhodesia bebhuqa abantu besiNdebele. Imbali leyo ibalulekile njalo iyaziwa kumphakathi. So namhlanje kumele abe la mahloni nxa kukhulunywa ngendaba zombusazwe, nxa kukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu njalo. Ngakhangela okwamanje umgabe ebusa sasikwazi thina njalo siyazi ukuthi uMnangagwa wayebesandla endabeni zokuhlukuluza abantu. Ngo-2008 uMnangagwa wakhuluma wathi iphepha leZimbabwe liphepha elibhala kubi ngohulumende. Zukuzuku kuthe kuphela imiviki eyodwa amasotsha ayesetshise amaphepha eBybridge. Nanzelele ukuthi uMnangagwa nguye ocine sebambana labantu abakhiphe umgabe esikhundleni ngoba esekelwa ngamabutho. So sibona ukuthi amandla alawo ku-security services onala amabutho yiwayenza ukuthi uMnangagwa ahlukuluze abantu ngoba susela 1980 uMnangagwa bevele ebambe intambo zonezo ze-security. So angiboni ukuthi namhlanje kungaba kuyinto ehlambulukileyo ukuthi sizumnangagwa ekukhuluma ngamalungelo oluntu. Engomunye umuntu alibuya zinika amakhwapha azithulele nxa kukhulunywa indaba zamalungelo oluntu.
Sipha umzekeliso wentando yeningi esingathi idemokrasi athi ikhona eZimbabwe. Umnangagwa uthe likhona lina abamabandla aphikisayo liyavunyelwa ukusebenza likhululekile kanti njalo liyavunyelwa ukuphatheka kukhetho.
Umnangagwa nguye owatsho khuluma istatement esithi aliba yena ngonkulunkulu wayeza bulala abantu be-MDC bonke. Ikhona istatement leso. Njalo umnangagwa ngumuntu othi nga abantu bephilisa uhulumente abe ngiyokhuluma amazwi abuhlungu. Bananzelela i-MDC ithe ifonywa kwaba le ndaba zama-tax ngo-15% othiandiray bephikisa indaba zama-tax. Into eyenza ukuthi i-opposition ime ngenyawo zonke. Kungakhanyela umnangagwa ukuthi esebusa ama-tax asefake kwakela abantu abuhlungu kakhulu.
Umnumzana Swithan Chirodza lilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kamnangagwa.
Umongameli uqinisile abantu abamaphasa bezikhuluma sithelwa ngamabandla aphikisayo anezifiso njalo okuncenga ukuthi abafuntu bakuthole ku-America kubo i-America iyabe iyinkulu wonke abangabe befuna ukuthola ukuphila kodwa emuntwini weZimbabwe okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe labuya njani ladijekelwa njani sibanga ilungelo elokuthi lathi sibonakale njengabantu ilungelo eliyabe kuthiwa konomzelela kubo labo bantu safilisana nabo so ngaleyo ndlela ilizwe sesiliphephe thina siyakwazi ubana fanti ilunge labantu liqaphe silungekanani okuyinkovutho okulandelwa libandla enzalo PF elisembusweni lilandela esingathi iconstitution abantu bakuba yimithetho ekhona elizweni so leyo mthetho ngokubona kuthi thina iyalandelwa ye akula muntu okuthiwa khona ngaphambanisa ngabotshwa akula muntu okuthiwa ngahlukuluza omunye umuntu anganziwa anything so ngaleyo ndlela esikubonayo thina yikuthi banwanabo abantu abayibo abadinga esingathi isikhotho amabhunu abathandele ukuthi i-America yelinye ilizwe elikhulu ukuthi la wonke amazwe ngalokho okhulunywa e-America kwaba kufunayo thina akubandelwe yamfesithi mo salwela ilungelo lethu ngaleyo ndlela sizalivikela kuzuke naphakathi.
Kodwa abamabandla aphikisayo labasola umbuso weZANU-PF bathi umnangagwa ubusa kubi ukwedlula uMuyi uMgabe. Bayatsho bathi abantu bayatshaywa, bayahlukuluzwa, bayabotshwa nje mahlayana, sibone uSikhala bochwa wahlala ejele okweminyaka phose emibili engakafunyanwa yinkantolo elecala.
Abangabe bafaka indaba kaSikhala phakathi kwezombangazwe nangokubuswa kwelizwe. Abanye bazame labo ukuthi bakhangele ukuthi yena wenzele. Uzaphumanisa ukuthi uyabe ecamule umthetho. Ngendlela ukuthi nguJob Sikhala owebandla eliphikisayo we-opposition awusafananga. Hayi, ayisikho lokho. Umthetho awukhangeli ukuthi yena ukuliphi ibandla njalo ungubani. Khala ukuthi wena uyi-citizen yelizwe leZimbabwe ofanti ukulandela nalokhu nalokhu. Uma sitheka ukucamula sizacamula umthetho ngenxa yokuthi yena ku-opposition. Hayi. Njalo nje abamisha namfisa ukuthi abazame bonke behlukanise ukuthi handa leZANU-PF kuyini, umthetho kuyini. Kunabantu abafundeleyo, kunabantu abakhona abayiba abalawula ngezomthetho. Yibo ababopha abantu, babathonisa abantu. Ayitsho labo ibandla leZANU-PF. Abantu bangathi bangacamula umthetho behlulwe ngalo mthethweni sebekhombela kuZANU-PF. IZANU-PF iyangikhulapha.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF. Sixoxe laye ekugodlwayo.
The Voice of America, VOA.
Inkampani yakwele Melika exhumanisa abantu ngobulembu be-internet emhlabeni jikelele e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kumbiko ewethu lele labo abakade besebenzisa amagagasi ayo kuleli namuhla, iStarlink ithe ithole isixwayiso esivela kugatsha lukahulumende olwePostal and Telecommunication Regulatory Authority of Zimbabwe olwePotras esokuthi kumele ivale amagagasi ayo eZimbabwe ngoba ingelamvumo yokusebenza kuleli lizwe. Kodwa linkampani ithi izaqhubeka ixoxisana lePortras ukuze ivumele. Inkampani le seyathola imvumo yokusebenza emazweni asezwekazi leAfrika ayisikhombisa, abalisa ele Mozambique, Eswatini, Zambia, Malawi, Kenya, Nigeria kanye leBurundi. Abanye bebethenga imitshina yokubamba amagagasi eStarlink kwele Zambia la kwamanye amazwe, kodwa kulabanye abagoqela benkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe ababotshwe kusikhatshana esedluleyo bamiswa enkantolo besetheswa umlando wokusebenzisa ubulembu beStarlink ngaphandle kwemvumo kahulumende. IPortras ithi ayikatholi incwadi yeStarlink eyokudinga imvumo yokusebenzela eZimbabwe. Kodwa enkundleni yayo iwebsite inkampani le ithe izaqala ukusebenza eZimbabwe ngokusemthethweni ekupheleni komnyaka. Sehlulekile ukuxhumana lePortras ngoba iziphathamandla zalolu gatsha bezingadobhi incingo zazo. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kumiswa akumangalisi ngoba vele iStarlink ibingakasebenzi eZimbabwe ngokusemthethweni ngokuba ingamukelwanga, ingaphiwanga ilayisensi indlela yokusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe. Ngakho-ke kuyinto engethusiyo ukuthi yenzakele, kodwa-ke kuyalimaza kakhulu abantu beZimbabwe ngokuba kubabuyisela emuva kulokuthi bahlomule bazuze kutechnology yanamhlanje. Ukuvimbela itechnology kwenza sithwale nzima njengabantu kubuyela emuva izinto eziningi. Kodwa ke lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ilendlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje. Yikho lokho esikulindele ukuthi nxa bengayiphanga ilayisensi izagcina vele isisebenza eZimbabwe ilayisensi khona noma kayikho.
Ukuvumela iStarlink ukuthi isebenze eZimbabwe kungaphathisa uZulu na?
IStarlink lapho esebenza khona iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bakhona bakulezo ndawo kulula kibo ukuthi baxhumane labanye ngokuba ilesivinini esikhulu, ilesipidi esikhulu sokwenza umsebenzi wokuxhumana labanye ebulenjini ube lula. Ngakho-ke iyahlomulisa kakhulu amabhizinisi amancane lamakhulu loZulu wonke kulezo ndawo, yenza kube lula ukuthi ibhizinisi iqhutshwe ngendlela engaduliyo, ngendlela elula echiphileyo. Ngakho-ke iyindlela yakulamalanga ukwenza kube lula ukuthi abantu baxhumane, njalo iletha inguquko enhle kakhulu empilweni zabantu kunye lamabhizinisi.
Sesikhangela udaba lwentengo ezedatha, kungaba yinto engaphathisa abathengi na?
IStarlink lapho esebenza khona iyaphathisa kakhulu ngokuba iletha ukwehla kwentengo yedatha ngendlela enkulu kakhulu, kanti-ke yenza kube lula kuphangise ukufinyelela kulabo ofuna ukufinyelela kubo, ngokunjalo ilondoloze idatha yakho leyo olayo.
Lokhu akusoze kuphazamise ukusebenza kwamanye amakampani aweZimbabwe abesipha abantu i-intanethi na, kumbe ukuwakhipha kubhizimusi?
Amabhizinisi la amanye akufanelanga avimbele ukuphila kwabantu ngoba vele azagcina edlule emhlabeni nxa engakwazi ukuthi aguquka ahambisane lempilo yanamhlanje. Sizazuza kakhulu, imisebenzi izaba mnenge edalwa yikuthi iStarlink isebenze kuleli lizwe kulale imisebenzi ezalahleka ngenxa yokuncintisana phakathi kweStarlink lala amankampani akhona. Ngakho-ke siyayidinga iStarlink kakhulu kakhulu. Izathuthukisa ilizwe, izathuthukisa amabhizinisi, izawakhulisa, izadala imisebenzi, izaletha imali elizweni okwedlula lokho esikubona ngala mankampani avele khona.
umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Kweziphathelane leMelika, amapholisa athi azathatha amanyathelo aqinileyo awokwenqabela udlakela ngesikhathi sokuthonisiswa kwake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump, yena oyitheswa icala lokufumba thisa untombazana othi waya laye emacansini uStormy Daniels. Ingatsha zomvikela zibikwa zizalandela ngelihlo lokhozi okuza phuma enkundleni zokuxhumana okungaba kukhuthaza udlakela. Imbiko le iza ngesikhathi uTrump ehlangana emzini wakhe weMar-a-Lago lo somlomo wedale lePhalamende umnumzana Mike Johnson ndawonye lelunga laleli dale unkosikazi Marjorie Taylor Greene, yena ofuna ukususa uJohnson esihlalweni. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo.
Ngumuntu engingathi iningi le-America eliziqhenya ngokuba ngama-democrats lange-democratic rule, le-rule of law, abayithandi indlela uTrump engingathi ubusa ngakhona lendlela aziphatha ngayo njengomongameli. So yes, kuma-Republican siyavuma ukuthi kuphathi yakhe bayamsupporta kakhulu njengoba sibona nje kulama primaries, but mase kusiya ku-national angiboni mina ukuthi anganqoba, especially now abantu be-America sebekwazi ukuthi ungumuntu onjani, ungumongameli onjani njengoba bazibonela bodwa ngesikhathi ebusa iminyaka engu-4 leyana abusa ngakhona. So hayi, mina ngilokhu ngilethemba lokuthi umnumzana Joe Biden angamnqoba uTrump, uzomnqoba njalo uTrump ma kusiza ukukhetho lukaNovemba.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka naibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba?
Ale yona indaba edidi ngqondo kakhulu ukuthi kuwenzeka kanjani ukuthi umuntu lamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Weli siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi basupportane lo muntu olamacala, olama-indictments okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzwa abaningi ukuthi even angagwetshwa ngizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba mina ngikubhekisisa khona lokhu angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana lakaTrump. Abantu abaningi kangaka babe lokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuse. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela uma esengumongameli, lizomstopa lisithini njengoba even ama-courts bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wena. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda uma ese-White House and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazo weMelika. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ukwalelwa kwabantu ukuthola usizo ngokunye kwezenzo eziyisithupha ezephula imithetho eqondane labantwana okuyinto efakwe ilihlo yi-United Nations. Ukunqaba okufana lalokhu kwephula ilungelo lokuphila kwabantwana, ilungelo lokuthola imfundo kwabo, lelungelo lokuthola inhlelo zempila kahle zezinga laphezulu. Lo la lo onqabela abantwana ukuthola usizo olulondoloza impilo zabo oyingozi ekuphileni kwabo kumele ajeziswe, kungaba nguhulumende kumbe kube ngabantu abazimeleyo. Asicaceni. Ukusongela ukuthula yikusongela abantwana. Kutsho umeli weMelika ku-United Nations u-ambassador Linda Thomas Greenfield. Kunjalo nje, kumagumbi wonke omhlaba izigidi zabantwana abasemazweni okulezimpi zidinga usizo lokudla lamanzi ahlanzekileyo, imfundo lenhlelo zokwelatshwa, okuyizisekelo zempilo ezibalulekileyo. Kwele Myanmar, abantwana bohlobo lwesiRohingya babulewe, babotshwa, badudulwa. Ukuhlasela kwele Russia e-Ukraine kubulalisa abantwana futhi kubhidliza izikolo, izibhedlela lemizi. Kwele Afghanistan, amankazana ayabandlululwa futhi aphathwa ngodlakela. Kanti labeqembu leHouthi kwele Yemen benqabela inhlelo zosizo lokuhlenga abantwana abayizigidi ezilitshumi lanye, 11 million, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kulusizi ukuthi uluhlu lwezindawo lapho abantwana abahlala khona bethithibele alula mkhawulo. Emhlubulweni weSahel, okugoqela eBurkina Faso, lapho udlakela osoludale ukuvalwa kwengxenye yezikolo njalo kwathiya inkulungwane zabantwana zihlaselwe yimikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla, i-acute malnutrition. E-Israel, lapho abantwana ababulawa khona abanye bathunjwa yiHamas mhlaka 7 ngomfumfu, abaqhubeka khona njalo besengozini yokubulawa ngama-rockets. LaseGaza, lapho okubulawe khona inkulungwane lenkulungwane zabantwana phakathi kwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, abanye balimala futhi abanye babulawelwa abazali basala bezintandane. I-United States iyaziqhenya ngokuhamba phambili ekupheni usizo olwabelwa abantu i-UNICEF le-World Food Program, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa sikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi akhuphule limizamo, engeze usizo lwawo ukuze kunakekelwe abantwana abasemazweni alezimpi. Kumele sivikele usizo lwezempilakahle, olokudla okwakha umzimba, lolokuhlanzeka oluqondiswe ebantwaneni lezimuli zabo, eziyinsika yempilakahle yabo lezemfundo. Kumele sibe lesiqiniseko sokuthi ilungelo labantwana lokuthi bayadlala babe ngabantwana abancane liyalondolozwa. Futhi kumele sigcwalise zonke imfuno zalabo abasemazweni okulezimpi. Kumele sikhangelisise njalo zonke inswelo zabo ekukhuleni kwabo. Uma siqinisekisa ukuthi abantwana bavikelekile, bayakhudumala, basuthi, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield, uma sibapha ithuba lokuthola imfundo, ezempilakahle, inhlelo ezibakhaliphisayo, asivikeli kuphela ikusasa labo, kodwa sakha umhlaba ophephileyo futhi olokuthula emuntwini wonke. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hayi, lo mnangagwa lo ugangela abantu kakhulu, delela abantu kakhulu mnangagwa lo. Kusho ukuthi lo ungasebenza ekhaya uhola lo mqubu, uhola amaphepha lawo, uyakukungela lutho, uyazofuhlupheka kungela lutho, ungabeki lutho, ungabhenti lutho, uyazofuna ukuhlupheka ngoba kakubekeki, akusomali lo, akusomali kakubekeki, yinto nje uyafeka kuphela ungela sisi, impilo yakho yonke. Hayi, ngenxa yakhe lo muntu lo.
Liyatshona, 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 ntestitio 7. Engilisimanga lapha, kanti why imali yakhona iqazele phezulu? kalisana ngama afsenta ngkona ngama afu zika ngkona la wikasile pezu watama le ingani za kuya ngevo wama kwa ye marizu kulu bago enze liye nikono
ye studio 7 salbonani entla la sezansi zianle silo sifinyama zika mtwakaz siya bingelela mpela gule ndota ege angena lapa mpela ngiyalulela yona ekale kakhulu ngama teacher esishone nesindebeleni ayi please akele zama ukuthi indikele sitholele umuntu ongoyophethe ezemfundo ekhaya hayi isikhathele abantu abethu bafundiswa ngamashona ba uyasazela
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbono yabo nge WhatsApp Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembu elizibiza ngokuthi ziba levula lona elicula ezomdabu likobulawayo libuye lisebenzele njalo kwele South Africa nangu uEzra Chisaspanda we Studio 7
Mvula izikhala ngako sisho ukuthi isiziba sezulu iqembu lamalungu amabili uAvias Pepe nomngaka Mankosi leli qembu likasikhathi labunjwa Pepe
iqembu liqale ku-2023 sihlabelela umculo wesintu sivuselela amasiko akithi sizwe simnyama
njalo ukuthi libumbe leli qembu lonkosikazi wakho
ngafika ngathola ukhokho mankosi sekuthwaseni ngase ngibona ngendlela abantu abahlukumezekeka ngakhona besekuthwaseni besezama ukuletha imfundiso nakuntsha intsha yethu ukuthi izwisise ukuthi isintu intshe khona njalo yinto eyavela ebadaleni ingumoya umuntu yabengazenzi ukhalisa ngoba noma ube yinyanga usuke ehleli lidlozi elingumoya ongeke ukwazi ukuthi ulixoxe
uthwane njalo lelamadlalade amangaki
umculo esiuculayo kuthiwa ezomdabuko amadlalade sinawo eseliphumile lilodwa silapha nje silungiselela kuyakhipha elesibili mhla ka 20 ingoma sizibhala kwimi nogogo uMankosi onguyena ohamba phambili ngokucula ngevoice sizibhala sisonke sincedisana kodwa iproducer yakhona kuyimina uAvias Pepe
Umculo wezibale mvula uyatholakala emakhasini ozilibazisa iwapi la uBebe
Avias Pepe zibale mvula ku YouTube ku Spotify ku Apple Music ngendawo njengangena kulawo ma platforms uyawuthola umculo ocela abantu ba download laphana kuba khona apa kobulawayo ama CDs nawo nama USB ama number athi wona +27 81 452 3212
umthumo wengoma zomdabu uyahlakaza abantu bekhumbula imvelaphi yabo besikwethisela othiba lemvula kuhlelo oza Friday namhlanje mpela sonto ehlekini lonke igama ngu-Ezra Jesus Banda
Ziva levula isiziba samanzi behlabela ke lapho besigqibela uhlelo lwethu Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokwethulwa kwemali entsha ebizwa ngokuthi Zimbabwe Gold kumbe Ziki. Hayike kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo ngontungamilinkomo libelobusuku obuhle.